Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 19 ngomabasa 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kwenzakele lamuhla eHarare ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana indawonye lokuthi sizosebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party.
Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo there is always a war phakathi kwabantu beZANU-PF. So siyabaza ukuthi uMgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula ukwenza kwabo babe yisibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Ema biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party kukhetho lomnyaka ozayo. Lesi sivumelwano sesikufake sobala ukuba amabandla lawo mabili kawasoze ancintisane kukhetho, kodwa akukaziwa ukuthi azasebenzelana njani. Sethula amazwi yakhe emkhosini okulobelana isivumelwano lesi oqhutshelwe emzini wakhe eHarare. Umnumzana Tsvangirai uthe isivumelwano lesi sipha uZulu ithemba lokuba elakusasa elibalulekileyo. UTsvangirai uthe isivumelwano sanamhla sitshengisa ukuthi kuza kuba lezinye njalo lamanye amabandla aphikisayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi isivumelwano lesi siza kwenza kube lula ukunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leNational People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela. Khonokele kuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare ibandla lethu NPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana sindawonye lokuthi sizosebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Sike seza ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tsvangirai, kugcine kuhamba njalo.
Asiselabo labo thina njengeNational People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sonkusebenzisana lamanye amabandla kakhulu MDCT ekhokelwa nguTsvangirai. Ababe kuphikisa lokho baphuma saqedelana labo. Khathesi sonke simoya munye ukuthi ukuze into le isebenzele kuhle ngo-2018 izano iphume embusweni, amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye. Nathi njengeNational People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho. Asisela muntu ongathini yakuphikisa lokho.
Manje njengoba ukhetho solusondele, imikhankaso yamarali liyaqalisa nini, njalo iCongress yona iyayenzwa nini?
Congress yethu khona eHarare mhla ka 28 yona linyanga. Abalandeli weNational People's Party kuze lonke sebetsheliwe ilandela ama structure ethu. Sisuka ku Congress iphela iqeda eHarare yize sibumbile icuku lethu laqhina lenela. Sisuka lapho sesikopa siqine sesiyakhankasa. Akusekho okunye esikumeleleyo. Ukhetho selwenziwa. Ama provinces akhethe ukukhokheli bawo wonke sokukhona sokuthola ukuthi ku Congress mhla ka 28 njengoba ngijile emalangeni amalutshwane sisuka kulala namuhla sisuka ku Congress sokusiya sadalana sibili sesisebenza
uxolo sihlobo sami lobe kungumnumzana wethu Selimoyo omunye wezikhulumeli zebandla le National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asizweni ke inxoxo phakathi kuka Chris Kandelo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT.
Singa njengebandla le MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uThangirai wedanga eZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngoduvo esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphika ukhetho kamuli amavoti izani icine ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izani ukwenzela ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu kabaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Okwakhathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu-ke emandlani MDC sikhuluma kunjenje iinkokheli zethu siphakathi kukazulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana lozulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyalibhalisa ukurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa uduvo solukhona lokuqakatheka kokuthi bavotele saguqula impilo yabo ngoba sonke siyazi ukuthi njengemandlani MDC uhulumende womanyano ngena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa ukuthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluntu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Oxolo hlobo zami. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula izenzo zabo babe yisibonelo esihle kuletheni ukuthula elizweni. Andubana abantu bakholwe amazwi kaMongameli Mugabe yena othi kumele kube lobukubambana elizweni. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe awethule emkhosini wokunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe, uMongameli Mugabe utshela umbuthano obusenkundleni yeNational Sports Stadium eHarare ukuba abantu kumele basebenze ngokumanyana behlonipha izifiso zabanye kwezombusazwe lakwezokholo. Waqonqosela ukuba isiqokoqela yikwazi ukuba umuntu wonke ngoweZimbabwe kungakhathalekile ukuba kulokwehlukana kwemibono. Abezokholo labo okubalisa umfundisi Tafumane Clement Zenda waseMashingo uthi lanxa kumangalisa lokho osekukhankaselwa nguMongameli Mugabe kwezokuhloniphana kundaba zombusazwe bayakwemukela.
Kuyamangalisa ke ukuthi uMongameli welizwe ubaba uPresident Robert Mugabe usekhuluma ngendaba zokuzwisisana lokubuyisana nxa kufika kwezombangazwe. Into akade engayenzi njalo engayikholwa engakhulumi la ngayo isikhathi sonke ubaba uMugabe ube kholwa ukubana nguye ke ingqungquthela uma kufika kwezombangazwe.
Umfundisi Zenda ethi yikho kanye abahlezi bekuthandazela njengamakholwa esiKristu ukuba kube lokuhloniphana kwemibono.
Siyakwamukela thina njengabafundisi ukuthi ke ubaba uMugabe usekhuluma ngokubuyisana esingathi political diversity kusicho ukuthi ke uthi yena makasi thuthukeni ke thuthuka ingqondo zethu singaze sathi ovela kubandla elithize lombangazwe elombusazwe umubi kumbe uwrong.
Kodwa abanye bakwamukele ngokuthandabuza bethi akusiqiniso okuthiwa ngumgabe bembeka umlando kuba nguye imbangela yokukhethana lokungezwani kwabantu elizweni lasebandleni lakhe kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko. Omunye walabo abangasuthiseki ngale nkulumo kamgabe ngunkosazana Liyamthandwa, umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo enguye njalo unobhala jikelele ebandleni eliphikisayo le-Freedom Front.
Mina nginje ngalahlekelwa even abazali ngenxa yakhonoko ngoba kwakuthiwa ngabelinye ibala abasobeni bezanu PF. So awilezi zinkulumo nje
ebeka amakhehla emabandleni ehlukeneyo abafana lomgabe umlando kuba yibo abatshotshozela ukungezwani ukukhethana ngemihlobo kanye lokuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
Akula kuthula okukhona manje i-violence isiqalisile. We see ama youth ezanu PF echaya amanye ama youth amanye amabandla mabe senza ama door to door campaign. Akula kuthula okukhona and akula kusebenza sonke okukhona.
Wengeza ethi makaqale ebandleni lakhe umgabe ukuqeda lolu dubo lokungezwani ukukhethana ngemihlobo kanye lokungemukela imbono ehlukeneyo lokutshelana iqiniso lapho kulokuphosisa okuthe kwaba khona.
Ngangilalele ekhuluma umongameli akula phise khona phandle ngale emakhaya sebeqalisile ukuchaya abanye bayachiselwa ezindlini abanye bayabulawa amapolisa lawo they are doing nothing.
Kwasekelwa langunobhala jikelele ehlangothini lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, uThathenda Chigwada.
Siyawazi ukuthi uPongo ukukhuluma izinto ezingayenzekiwe. Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo, there is always a war phakathi pabantu beZANU-PF. So siyawazi ukuthi umgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans, sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Bakhona njalo bathi bazoyicela isivuthiwe bengamthembu umgabe kungasi kwaqala ekhankasela ukuthula lokuhloniphana elizweni. Bathi inkinga ngomgabe ukuba uvame ukuphambana lenkulumo yakhe akuchoyo lazokwenza kusehlukana. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla elanda ukuzovivinywa ukuze etshengise ubungcweti bawo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission ithi izavivinya amankampani la ngeviki ezayo mhlaka 24 lomhlaka 25. Amankampani adinga lomsebenzi ebemathathu kodwa umgcini sihlalo walikomishini uNkosikazi Rita Makarau uthi sokusele amabili kuphela ngemva kokuba inkampani yesithathu eyakwele Belgium ithe ayisawufuni lomsebenzi. Amankampani aseleyo ancintisanayo abalisa iLuxton Group Systems eyakwele China, leDemalog Identification Systems eyakwele Germany. Kusasa iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe kanye lamenhlanganiso ezizimeleyo ibachazisela okunengi ngamankampani amabili la. Sixume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ndingathi thina kuyajabulisa ukuthi-ke maningi ama-companies-ke athole lelo thuba ukuthi-ke abe ngusupplier-ke we-material enale ye-biometric. Kodwa-ke kungakhathaza ngoba iZANU-PF bakithi ihlala i-ahead seliphambili entweni ezinene. So kwesinye isikhathi kungaba lizaba bevele sebenekhampani abayikhethileyo, sebeneliza abayikhethileyo, benze ukuthi benziwe isicoco senikhuvuthe nesiyana. Yikho sisuka-ke bese singani sethuka kancane. Kodwa-ke kuhle kukhululekile ukuthi-ke kungene kuthenda-ke ukuthi ikhampani engcono kulazo zonke-ke ikhethwe nge-professionalism yayo ukuthi iyenelisa ukuletha leyo equipment isebenze ngendlela eqondileyo. Sakuthokozelela lokho. Okwesibili, siwuzwile-ke umhlangano lapho esizwe khona-ke ngumakarawo ubukhokheli bethu-ke buzahamba-ke noma lihamba-ke singaphansi kwekhodi le-NERA. Kusasa-ke bazahamba-ke behlangana la izeki-ke bazwe ukuthi izeki-ke ithini. Kodwa-ke esikukhulume labo njalo sisho ukuthi bakubeka kube-ke kube kucace yikuthi-ke izeki-ke ikhethe ikhampani ngokwenelisa kwayo, hathi ukuthi le ikhampani ivela kuliphi ilizwe elidlelana lezane ukuf ikhampani ezancedisa ukuthi uqilibezele-ke ukhetho-ke luka-2018. Lokho-ke kasikufuni, kasikufisi, akumelanga kwenzakala.
Lisiya emhlanganweni lo kusasa, lile mbuzo yini elingayithanda ukuyibuzisisa kuzeki?
Kuningi kulezikhalazo, kule mbuzo. Imbuzo kuyabe ifana lokuthi ena la amakhampani angabe ezabuya akhethwe njani, kumbe kwavulwa kwaba sobala wonke umuntu ofitayo wa-aplaya na. Yimbuzo esizabe silayo naleyo lokuthi-ke i-selection izahamba njani, kuyini okuyabe kukhangelwa kucubungulwa ukuze kuthiwe le ikhampani isikhethiwe-ke isiyiyo ezasaplaya le material. Izinto-ke esizafisa ukuthi-ke umakarawu le qembu lakhe bazicacise kusasa-ke, sibone ukuthi kambe-ke kuyasebenzeka na, kumbe hathi zaba kuphela-ke iZANU-PF isebenzisa izeki badala ngathi abantu bezimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP, sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Life Talk namuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuvota kwabantu abahlala kwamanye amazwe kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selithembise ukuqhubeka liphathisa eleSaudi Arabia empini yokuzivikela ekuhlaselweni Iran. Lesi sithembiso senziwe kunkulumo kanobhala wezomvikela kwele Melika uJim Mattis lomunye wakhe wakwele Saudi Arabia uMohammed bin Salman. Inani labalobele ukuthola imvumo loba amavisa okuzosebenza kwele Melika ohlobo lwe-H1B visa libikwa lehlile lonyaka ngenxa yokungahlaliseki ngemithetho ephathelane labokuza esikhona elizweni. Abe-US Citizenship and Immigration Services bathi leli nani lehle lisuka ku-233,000 nyakenye laya ku-199,000 lonyaka. Ingcwethi kwezo kuthungwa kwezembatho zomceco oyisakhamuzi sakobulawayo njalo engosakhulayo, umnumzana Gilmore T uqoqa umkhosi wokudinga imali ekusiza abasakhulayo abaphuma emulini eziswelayo abaphila lobugoga eyokubahlawulela indleko yemfundo. Osakhulayo lo uthi lumkhosi uzaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Asizweni exoxa lo Mike Wobe we Studio 7.
Liberal Session Premier charities zenzeke abantwana abanye esikolweni especially laba abangakhona ukwenelisa ukubhadala imbulo ukwenelisa ukubhadalela abantu ababo. So ngoba esintini sithi umuntu ngumuntu ngambili, so sirealize ukuthi abantu abahambe King George which is a school of children with disability, abanye baye aba-under a series of foundation, abanye abase-Path of Life Foundation.
Ukhangelele ukubambisana lamankampani adumayo kwezokugqoka na kulolu hlelo ukuze ube yimpumelelo, njalo awunginikeza amagama.
Research and Survey is a partnership between Edgar Stores, Dissemina Garments, ama-local designers abanjengaboShadowbuys to me, so o-Clicks, Ushante, o-Nines, nabanye nje abaningi.
Awungitsheleke Brati, thina bontanga abaphila phesheya abafisa ukudlala indima efana le yakho emphakathini kobulawayo, singayenzani ukuze siqale ukuthinta impilo zabontanga kwele Zimbabwe?
Njengabantu abasemazweni kwezinye isikhathi kulama opportunities nalani elelawo khona ngale elikwazwayo ngani. I think it is very much important ukuthi bani ngale ngoba kule opportunity ekhona ukuthi umuntu weZimbabwe ekhona ukungena mathi musician kumbe umuntu okufashion kumbe umuntu nje okutech side engakhona phela ukuthi engene. I think ukuqakathekile ukuthi abantu abasemazweni beshele ukuthi abantu abaseZimbabwe because kula bantu abaningi eZimbabwe abavery talented bakhona ukuthi izinto eziphakemeyo, but into esiyakalayo i-opportunity engaphesheya.
Masigoduke kancane siyoxoxisana ngalolu hlelo. Sonke siyazi ukuthi ukwenza lokho elikufisa ukwenza kuzabiza imali. Awungitsheleke bhutwami, uhlelo lo uzabe ukwenzakala ngaphi, njalo ukungena kuzabe kubiza malini?
Alright, so iBulawayo session thina izabe isegrade and njalo ufuba ngumuntu oku-VIP ku-VIP $10 but abanye nje abangafuba ngo-VIP $5 ukungena.
UGilmore ngosakhulayo oyingcwethi kwezokuthungwa kwezembatho zomceco obexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi uhulumende weZANU-PF usesule yonke inkululeko etholakale ngo-1980. Ngakho zithi ukhetho lomnyaka ozayo yilo kuphela ithemba lokubuyiselwa kwaleyo nkululeko. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980, ibihlonitshwa ngamazwe amaningi ngempumelelo yayo kwezokulima lezenjiwayo. Idola leZimbabwe belidlisana imbuya ngoluthi lelaseMelika kanye lephawundi laseBhilithane. Amazwe asezantsi ezwekazi leAfrika ayethi nxa engahlaselwa indlala azokhongozela eZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi bonke lobu bunono belizwe sewubhidlizwe baphela nya ngababusi bebandla leZANU-PF. Kwabangela ubunzima obukhulu okokuthi akusaqondanga ukuthi kuthiwe iZimbabwe yamthola uzibuse. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Qhubekani Msebele uthi kunengi labantu beZimbabwe ilanga likazibuse likhefu nje lokuthi bengayi emsebenzini. Uthi inkululeko yatholwa kuphela yilabo ababusayo.
Inkululeko noma i-independence elizweni lakithi kusese libizwa nje. Asisabali isimo kuphela ukuchabalala komnotho, abantu nje ngendlela abaphila ngayo elizweni lakithi kunokwesaba ethi inkululeko asikayitholi. Yisikhathi nje sokuthi abantu bakithi basukume banazele ukuthi isitrugle sethu namhlanje sibhekane naso yini.
Umnumzana Khulumani Njayo odabuka ewange yena uthi okwenzakala eZimbabwe yikuthi kwantshintshwa abancindezeli abamhlophe ababekhona kwafakwa laba abensundu esilabo manje.
Kunzima kakhulu kuzulu weZimbabwe kubana bathakazelele uzibuse ngendlela eyiyo ngoba phela bona besebunzimeni obukhulu obufana lokuswela imali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi yona esile sikhathi ingatholakali kwele Zimbabwe, ukuswelakala njalo kwelungelo loluntu eZimbabwe khona okwenza abantu bengasathembi uhulumende.
Umgcini ihlalo webandla leProgressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU umnumzana Clement Ncube uthi lihlazo ukubona ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa iZimbabwe sezandleni zabansundu iphansi kwesimo esibi kangaka.
Konke nje akukho okucacayo ukuthi kuyiwa izwe lifile, abakhokheli babegula baya ngaphandle, balatshwa ngaphandle, abantu babo bafunda ngaphandle. Ucelebrator ini? Awula le senti yakulelo lizwe but uya celebrate uzibuse wani ungakwazi ukuzibuza izwe libuyele emuva 50 years backwards from 1980.
Umnumzana Ncube uthi kuyamethusa ukuzwa kulabanye abathi bathokoza ngabakulethelwe inkululeko yeZimbabwe.
Hlupheka, kusweli imisebenzi, akungeneki ezibhedlela, akula mithi, akula bodokotela, akula nesi ezikolweni. Kwezindawo sibona abantu sokusa abasebhadala school fees ngembuzi. Yinto bani le? From top to bottom ufila yikho into ecacayo. Zimbabwe is a failed state, so there is nothing to celebrate lapha.
Kodwa kumculo weZimbabwe odumileyo uzinjaza yamluma uthi akulunganga ukuthi nxa ugezisa umntwana ungabona amanzi esingcolile ubusuchitha konke lo mntwana.
Siyabonga kakhulu nje khona ukuthi nathi izirakithi nathola ukukhululeka kwa celebrate ke independence ngale date celebrate ngayo. Engakusho ukufisa nje ukuthi mhlawumbe izinto zibuye zibuyele simene nje mhlawumbe kuhambe kahle konke.
Nakwelinye icele isizalwane seplant umnumzana Big Foster Gomose uthi kufanele kube lizilo ukusebenzisa ibala elithi uzibuse nxa kukhulunywa ngeZimbabwe.
Singabiza lento esinayo sithi independence. Sizoyenza abantu abayazi ukuthi independence yini basihleke ngoba yilapho kwaqala khona iproblem ngo-1980. Kwakhululeka umnankagwa, kwakhululeka umgabe, kwakhululeka yonke liyagengena liya. Smith wayekwazi ukuthi noma ngiyilwa nalaba bantu kodwa ilizwa kumelanga ngilibulale.
Umnumzana Msebele uthi sekusemandleni entsha ukusebenzisa ukhetho luka-2018 ukuguqula isimo esikhona ngoba abadala bayidlala eyabo indima ngo-1980 bakhulula ilizwe phansi kombuso wamabhunu.
Manje ziningi indlela ezihambisana nasona lesi sikhathi sokuthi kufanele sikhethe ukuzithatha ukuthi silwele inkululeko yethu, kuhlanganisela khona lolu khetho oluzayo. Isikhathi sokuthi abantu abasha basukume ngokuphalisela ukuyavota, siyovota kunyaka ozayo, sivotele uhulumente ukuthi uzofaka abantu ngaphambili.
Lobanje abanye besithi lolu khetho kalisoke lulethe inguquko ngenxa yokuqilibezela okuhlala kusiba khona. Abanye bathi ngalesi sikhathi sembuso yentando kaZulu kuzafanele kwenziwe konke okusemthethweni ukungenza impumela lolukhetho iveze xathu intando kaZulu. Mesitulo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomdlali we-wheelchair racing uSamson Muroyiwa.
USamson Muroyiwa ngumdlali oncintisana ngama-wheelchair kodwa ekuqaleni kwakhe ezemidlalo ubedlala umdlalo we-wheelchair tennis. Umdlalo wokuncintisana ngama-wheelchair ungene kiwo ngomnyaka 2012 lapho abeyingxenye yeqembu labadlali bakweZimbabwe abaphatheke kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge oqhutshelwe endaweni yeGeorge elizweni leSouth Africa. Ngomnyaka 2013 uMuroyiwa ubuyele njalo kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge lapho afike wanqoba khona kumjaho we-42 kilometers kusigaba se-T53 le-T54. Lapha ekhaya ayikho minengi imijaho yehlobo lwemarathoni, yikho uMuroyiwa ecina encintisa kwimijaho ephakathi laphakathi e-middle distance lapho atshona eqeda khona esendaweni yesibili ngemva ka-Elford Moyo. Ekhulume ekupheleni komncintiswano we-PPC Matopos 33 Mila oqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMabasa, uMuroyiwa uthe yena uchiywa emehlweni ngoba uMoyo elesi sindo kulaye. Lo nyaka uMuroyiwa ungenile njalo kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge kodwa akumhambelanga kuhle njengoba ephutshe esendaweni yeshumi lesikhombisa kumncintiswano oqhutshwe ngenyanga kaNhlolanja. Ekuqaleni kwenyanga kaMabasa, uMuroyiwa uphatheke umncintiswano we-PPC Matopos 33 Mila emjahweni we-21 kilometers lapho aqede esendaweni yesibili ngemva kukaMoyo. Sixhumane laye ekupheleni komdlalo lapho athe yena uza kuyancintisa phecheya kolwandle inyanga kaMabasa ingakapheli. UMuroyiwa ule minyaka yokuzalwa engamashumi amabili lathobanambili 28. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga tshahale zansi, singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ulobelana isivumelwano sokusebenzelana nalo nkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party.
Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula izenzo babe isibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Kwanele ngemthokazi omuhle kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamilinkomo buroko bantu bamudimo azibe hope makamu angu ndaboka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.